Nxa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe, lolu ludaba oluzama ukuthi lungenise ukubana uZulu alwamukele, kodwa akuthiphanga, kuyazama ukuba kwenzakale. Siyabona nje ukuba abantwana abangamankazana sebezama ukuthola amathuba, but akukafiki kulapho esikhangelele khona thina njengabakhokheli benhlanganiso ezisebenza labantwana abangamankazana. Yebo ye, udaba lwakhona luyangeniswa kancane kancane emisebenzini, ezindaweni zesikolo lapho abantwana bafundela khona, kodwa akukafiki ekwamukeleni kakhulu ukuba abantwana labo abangamankazana bathole amathuba alingana lawo esilisa.
Nxa sesikhangela izikhundla zokukhokhela elizweni, hathi kwezombusazwe kuphela, kodwa sikhangela kwezamabhizimusi kanye lendawo ezithiyeneyo, bakhona na abesifazana abayeneleyo abalezi khundla zobukhokheli?
Nxa sikhangela izikhundla zobukhokheli elizweni, bakhona ye abesifazana asebengenile, kodwa abakeneli ngokusuthisayo. Bakhona nje ukuthi la uyathola ukubana ezigabeni ezinje kukhona abesifazana abakhona, kodwa inani lakhona alihambelani labesilisa. Uyathola ukuthi engxenyeni lapho kulebesilisa abalitshumi, uzathola kunabesifazana kumbe ababili. Ukweneliswa kwethu kuma-numbers abesilisa labesifazana akukafiki esigabeni esithabisayo njalo esijabulisayo. Amakhampani amaningi lamabhizinisi amaningi abakaqali ukuthathela ukuthi labo babone ukuthi hhayi, abesifazana bayakhonelisa ukuthi bakhokhele, kumbe bayenelisa ukuba yibo abazelenani eliningi kudlula abesilisa. Sisasilela especially elizweni lethu leZimbabwe ukuthi sikwanise ukuyananisa inamba lelo, ukuba kube le-representation ehambelanayo phakathi kwabesilisa labesifazana.
Gqiba ingxoxo yethu Sibo ngokusitshela ukuthi kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuthuthukisa abesifazana, njalo njengenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana, lilethemba na lokuthi lokhu kulakho kufezeka?
Okumele kwenzakale elizweni ukuba abesilisa kumele basamukele thina abantu besifazana, babone lokuthi silazo ingqondo lokukhalipha okwaneleyo ukubana sikwanise ukukhokhela lokuyenza izinqumo ezithuthukelisa amabhizinisi kanye lelize. Thina njengelungelo labesifazana ithemba silalo ukuba lokhu kuzafezeka, ngoba nxa sisebenza nabantwana abangamankazana suku ngosuku siyabakhuthaza ukuba loba kusesikolo loba kusemakhampanini nabo basukume labo phezulu. Nxa kuthiwa kulezikhundla ezifuna ukuthathwa, bengesabi ukuba izikhundla lezi ayisizo zabo ngezabantu besilisa. Silalo ithemba kakhulu ukuba eminyakeni elandelayo, especially singakhangela ukubana ngomnyaka ka-2020 sibe labo abethu abantwana abakwanisileyo ukubusa emakampanini abo. Ku-2019 sibe naye umntwana oyeyunivesithi okwanisileyo ukuthi labo abe ngu-president wama-students, kodwa yena ongowesifazana, into engazake iyenze. So siqhubekela phambili, siyabakhuthaza abantwana njengamankazana, kube kusezindlini, kube kusema-communities, ukuba bathathele labo phambili, bengameleli ukuphiwa izikhundla, but ezinye bazicreate labo kuma-communities, kuma-businesses, even lasema-positions awekubuswa kwelizwe. Siyabakhuthaza ukuthi bathathe ama-positions okufuna ukuba ngu-council, ukuba ngu-MP, even ukuba ngabo-president.